abantwana abafunda elokimvana lapho engimela khona abafusuka ebodilo labo Grandview abathathu babuye baqalisa ukugula kade sithe khona uyedi kazama ukuthi khona abantwana abavela kulezindawo bake bami uyabona loludubo loludubo oluyangisayo ukuthi lanamhlanje lokho sikhuluma ngalolo daba elokuthi khona amazi ifuze abe ngamazi ukuthi khona abantu yakwazi ukuthi khona banathi kodwa ke udubo esilalo kathesi elwamanzi lonolo yikuthi akula manzi endabeni wenilizonezwe lo ngumlando kahulumende ngoba isikwe Harare kodwa everywhere in Zimbabwe kathesi abantu bayahlupheka labulela kodwa nale esibanzi labantu uhulumende uvele kaboni lokuthi khona kulodubo lapha kodwa bangakwanisa ukuthi hhayi into egenje bazibethele into ege yomuntu wani behluleke lokuthi khona balungisise lolu dubo amanzi la sele minyaka leminyaka kuloko kuhlupha njengekhansili eyakudala last year engangikuyo mina salizama ukuthi khona sifake amabholo kodwa amabholo akhona la kathesi amanye angikhona ayacontaminate so kuludubo kakhulu khona okuyazwisa ubuhlungu ukuthi khona abantu bayafa ngento engasoze ifanele ibe isakhulunywa ngalesi sikhathi
kungani izikotsho lezi zisiba lengcekeza kalula ingamasiweji yini la dubukayo mihla lamalanga
uyabona ukuthi khona udubo esilalo mnumzana i-government kufuze inike ama-local authorities izimali ezivela kibo kathesi amapayipi la aseluphele okuthi khona kasakwanisi ukuba lokho esasebenza ngalesi sikhathi ngoba selesikhathi eside kakhulu ekhona i-Morton Jeffrey isilungisiwe isiphumisa amanzi amaningi kakhulu asenza ukuthi khona amapayipi la adubuke okuzwisa ubuhlungu kakhulukhulu yikuthi kulamakhampani avela kwamanye amazwe kathana kwaba-amerika ababuya 5-6 years ago besithi hayi bantuloyi bakijeke nani siyenze lokhu sikhipha amapayipi lawa bhote amanzi lesuwa thina esikufunayo ukuthi sesifakele i-fibre optic yethu yikho esikufunayo nje kuphela isitila njengekansulu sayenza kwakusemandleni yethu sayenza salasayinela kathesile siya kugovernment igovernment yaqalisa ukuthi kona lisinike ama-vibers abantu laba bazinela so udubo lolo alusoze luphele nxa sile government engafuni ukuthi khona ilalele lokho kuya kukhulunywa ngama-local authorities kade sesikhuluma sithi khona into leyi kayihambe ibe yi-devolution kade sitoyi-appointe abanye abantu futhi abagenesa i-constitution ukuthi babe lokho bebulala izinto abantu siyadubeka bona abakubona ukuthi khona siyadubeka ama-solutions sabanika njengekhansili abafuni so thina ephalamenti singena njengakhonokho siyabe siloko sihluphana ngaleyo ndaba kuze kuhle
ngaphandle kwe-Glenview le Budiriro iwapha amanye amalokishi lesabela khona ukuthi ungasabalala kalula lo mkhuhlane
wona lawo amalokeshini aseduzane okwazana warempak okambuzuma ohobli abaseduzane o-Highfield wonayanana basengozini ansho yabona ukuthi kathesi bengikhuluma mina ngisithi khona kulo mntwana oselokiva kathana nebudiriro lapho kule constituency yami mina elokiva phakathi ekusendi bengikhuluma ngihambe esikolo ngifuna ukubakwazi ukuthi khona into zihamba kanjani ngathola ukuthi khona udriver webhasi ohambe siyathetha abantwana useyaffektiwe udeputy head useyaffektiwe so kulomnye umntwana nokugrade 1 ose-affectiwe again kathe zinto ezisiwakhona ngale kulo munye futhi ade sehlanza ansho yabona ukuthi khona balokho benikana lo mkhuhlwane ngoba ngumkhuhlwane o-easy ukuthi khona uhambe komunye umuntu
luzaze lulungisiswe njani pho babumoyo lolu daba ngoba njengokutsho kwakho isimidi mnyaka
kakhulu mnumzana into efuze iyenzakale lapha i-long term solution i-long term solution i-government ukuze ibekwazi ukuthi khona umsani lokhuzwa idemu kayakwe anike abantu amanzi abe-Harare usmith walungisa amaphayipi lawa ezikhangelela abantu abanezali 500,000 kathesi kule millions and millions of people close to 6 million sihlanganisela lama-satellite towns so akusakhwanisi ukuthi khona amapayipi lana abe lokho ebuthana lento ezinjalo njalo wona i-life isipanikayisekho isiphelile so i-solution ekhona ikuthi khona uzi ilungise umsami ilungise bavume ukuthi i-council ifake amapipe amasha lama partners abatholayo benabona bengangeneli ngoba bona into zabo ezokungenela zoyefuna ukujontsha obaba labo mama abazali asizameni ukuthi endaweni zonezo esebona zinomkhuhlwane abantwana bake bame kwe-esport kunalabo abaye benamanzi please rawuze izimbuzi gezi izandla zakho lamanzi nesepa lingaphongi ubingelelana bingelelana okakhathesi khonoku izikhafu lezi eziqandayo azikeni thine bantu bakithi ukudla imibhida le asiyekeleli uphonga utenga imumvu yona le epekwayo enyawoswa akukeni sibe lokhu sidla isikhafu sibile sitshisayo okakhathesi.